Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uthandonoka wande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku 28 Mbimbitho 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ukhetho lwebandla lezanu PF lube labantu abaningi abaxakaxe amavoti abo, okungabe kutshengisa ukuthi kungaba labaningi abangasoze bavotele leli bandla.
Akula ngendlela abaza kutshengisa ukuthi ba-democratic ikubone kule nkululo kukhona okuningi abantu abathi inamba yabantu yempumela le namba yabantu abavotileyo kayihambisani.
Kodwa abanye bathi lanxa kunjalo abamabandla aphikisayo basolwa ukuthi bazigoqe ukuze bathathe leli xesha banqobe ukhetho.
Mina ngiyayazi kahle imfumbo edlalwa koChamisa ukuthi umnumzana uChamisa akazimiselanga ukwenza ukhetho, kodwa bona ababhizi balungiselela ukwenza ukutshengisela lo dlakela kungaco kuzagcina kulodlakela.
Umsekeli kamongameli welizwe leMelika unkosikazi Kamala Harris ophakathi kokwethekelela eliGhana ukhangelelwe ukufika endaweni lapho abantu ababesuswa khona besiwa eMelika ukuyasebenziswa njengezigqili.
I-America ayizake ifisele i-Afrika kumbe yenzele i-Afrika into enhle.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lamuhla siqala uhlelo lwethu ngendaba eziphathelane lokhetho oluza kwenziwa ngenyanga ezilutshwana ezilandelayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkululeko.
Asambeni madoda siyovota.
Sokuqhamuke ukufuthelana okukhulu kubandla lezanu PF phezu kwempumela yokhetho lwama primary elections olokudinga abazamela leli bandla kukhetho lwezwe lonke okuza kwenziwa ngontulikazi kumbe ngoncwabakazi. Abasekeli bebandla lezanu PF labo bathukuthele endaweni ezithiyeneyo zelizwe besithi bavinjwe ukuvota kuma primaries aqutshwe ngomgqibelo langesonto ngoba amagama abo abengekho kungwalo zebandla. Iphephandaba leNews Day libika ukuba iZanu PF imise ukwethulwa kwempumela yokhetho lolu ngenxa yokukhonona osokukhona. Ukomisari waleli bandla umnumzana Mike Bima izolo wazise ukuba akusavunyelwa ukuthi iziphathamandla zebandla zethule impumela engabusiswanga lidale elimqoka lebandla ele Politburo. Lokhu kwenzakala ngesikhathi unobhala wezokwethulwa kwembiko umnumzana Nick Mangwana ethule impumela etshengisa ukuba isiphathamandla sebandla umnumzana Tafatswa Mugwadi unqobile kodwa ngokuya kwesikhathi kwaphuma impumela ehlukeneyo etshengisa ukuthi uMgwadi nguye onqotshiweyo. Ukuhlaziya lolu daba untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lolwela amalungelo oluntu umnumzana Mbuso Fuzwayo ongumkhokheli njalo wenhlanganiso ye-Ibheju likaZulu.
Okwenzakale kuzano kulento eziningi okuzitshoyo. Okuwa kwengqongqothela zezano kutshengisa okuwikhenwa kwephathi, ngoba ungayikhangela izano iba le-face thize zephathi. Abanye bangathi i-renewal, but mina kangikholwa ukuthi kungaba i-renewal ngoba iningi labantu abakhona kuzano bangene ngemva kwa-Emerson. As long as urenewa iphathi u-Emerson eyifesi yayo, kunzima ukuthi ayirenewa ngokutshintsha abameli bephalamende. So mbona ngazathi khonokuyana ukuthi odabe ngabantu odabe hlezi beyibuso bezano ezabelweni bawile, kutshengisa ukuthi ibandla langikhona lalo liyawa. Okunye othi ungakukhangela yinamba ye-turnout. I-turnout yabo ungakhangela eka-2018 laleye khona, indawo eziningi amafigures angikhona ayehlile, okutshengisa ukuthi abantu ngesimo somnotho lesimo sezinto ezenzakalayo abalathemba ebandleni thizi. Ungaza ke uthi urenewa iparty uhamba usiyadinga oenrolanga usiyadinga oflora abantu bonke esingathi yideadwood ubusithi uyirenewa ngabo. So ibandla langikhona eqinisweni ukuthi alila future. Alubana belile future ngabe sibone abantu abanenye abatsha abangaziwayo besiba yibo ubuso bebandla besizathi hayi ibandla liyarenewa kodwa kuhanje kwa recycle i-dead wood ekhambe yathintithwa emangcwabeni yayenziwa yaba yibuso bebandla. Abantu abala abazakala abanye nge-violence abanye bayatshontsha. So kangikhola ukuthi libandla esingathini lingaba yibuso abantu ababiselweyo abavotelwe singathi yibuso bebandla. Okunye oza kukhangela ngalo ibandla langikhona yi-one yiloko okwenzakaleyo ikakhulu kobulawayo ukuthi iningi labantu abamele ubu MP abantu abancintisileyo for local authority ngabantu abavela ngale kukaChangane khonoko okuyikho abantu bakobulawayo dabehlala besilwa ngakho. So ibandla langikona uyabusuzibuza ukuthi liyadili libandla labantu njani likhamba letata abanye abantu kwezinye indawo ukuthi besusa abantu endaweni zabo bemele abantu endaweni engasiyo yabo. So khona ukuya kuthi ibandla langikona lidisplace abantu bemandebeleni libafakela abantu bekwezinye izizwe kanti kungani bengahambi bemelo nina labo yiso endaweni zabo.
Kodwa iZANU PF ufuzwayo ithi ilibandla likaZulu njalo abantu okhuluma ngabo bakhethwe nguZulu bakhethwe ngabasekeli bebandla.
Abakwenzileyo ama primary elections akula ngendlela abaza kutshengisa ukuthi ba democratic ikubone kule nkulu lokukhonona okuningi abantu abathi inamba yabantu abayempumela lenamba yabantu abavotileyo kayihambisani inamba yempumela sinengu labantu abavotileyo libandla elihlala lisenza izinto zenkohlakalo.
Alo ke ngumnumzana Mbuso Fuzwayo oyinhlanganiso ye ibhetshu likaZulu ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekobulawayo. Lokhe sikudaba lunye ukhetho lwebandla leZANU PF lube labantu abaningi abaxakaxe amavoti abo okuthiwa ngama-spoiled ballots ngesilungu okungabe kutshengisa ukuthi baningi abangasoze bavotele leli bandla kukhetho oluzayo. Lokhu kuza ngesikhathi iningi labanqobe kukhetho libikwa lingelecele leZANU PF elithiwa yi-G40. Sixoxe locubungula izombusazwe umnumzana Angliston Sibanda saqala ngumbuza ukuthi ubuningi babantu kade bevota kukhetho lweZANU PF akutshengisi na ukuthi abamabandla aphikisayo basenkingeni.
Sinanzele ukuthi futhi nxa sokulukhetho lalabo abanye abangasoma member pese kodwa abavumelana leZANU PF lamapolice zeZANU PF bazabe bekhona sibathi ngomahlala ecingweni bakhona abantu abaningi abangomahlala ecingweni yibo abalula ukuthi ubagungulize ukuthi basekele kumbe bavotele iZANU PF. So kutshengisela sobala ukuthi iZANU PF inganqoba kukhetho oluzayo ikakhulu emaphandleni.
Ukunga bi lokhetho lwama primaries kumabandla aphikisayo ikakhulu elesicc ubona ungani kuzaba lomthelela na kumpumela yokhetho oluzayo?
Ye amabandla aphikisayo anjengabo triple c lamanye amancane khonoko ukuthi bangenzi ama ukhetho lwama primary kutshengisela izinto ezimbalwa. Number 1 kutshengisela ukuthi ngamabandla awamanenga khona ibandla liyabe lingilibandla lomuntu yedwa kuyinto yakhe esesikhwameni sakhe acabanga khona ukuthi laphana ngiyafaka ubani laphana ngifaka ubani akulanto ethiwa yona yidemokrasi umbuso wentekantando kaZulu emabandleni akhona kuyingozi enkulu kakhulu khonokho kusitshengisela ukuthi nxa abantu befuna ukuthi babuse ngombuso wentando kaZulu angeke bavotele ibandla lomuntu odlala imfumba into zakhe zonke zifihle esikhwameni esenza yena akufunayo yena yedwa abantu bengakhululekanga ukuthi bakhethe abantu abafuna babameli. Okwesibili, kuyawalulaza lawa mabandla nxa usukhangelanisa sikhangela siqathanisa leZANU PF kuyawenza akhanye njengazani ngabantu abadlala amadlwana. Okwesithathu, nxa ngikhuluma ngebandla leTPC mina ngiza phinda lokho enhlala ngokukhuluma njalo ukuthi umnumzana uChamisa labantu asebenza labo iningi laba angitsho iningi labantu abasakela iTPC abakwazi imfumbe edlalwayo. Mina ngiyayazi kahle imfumbe edlalwa koChamisa ukuthi umnumzana uChamisa akazimiselanga ukwenza ukhetho, kodwa bona ababhizi balungiselela ukwenza ukutshengisela lodlaka kungacokuza gcina kulodlakela njengalokhuyana okwenzakala ngoAugust 23 bayikho abakulungiselelayo bakopa into eyenzakala eSerbia ngo 2000 bakopa into eyenzakala eTunisia lento eyenzakala eEgypt lento eyenzakala eSudan la kubo Syria yikho bona abakulungiselelayo abalungiseleli ukhetho ngoba bayakwazi uthi nomzana uChamisa khona phano yakwazi ngenhliziyo enhlizweni yakhe iqiniso lokuthi uzadliwa angahamba kukhetho. So bona ababhizi abalungiseleli ikhetho bona abalungiselela ukwenza ama protests ukhetho abalufunayo ukhetho lamalunga edale parliament kodwa nxa sofika koluka mongameli abaliza ngibuza abantu abazabe sebegcwele ezitridini bechisa ama building ezitridini igovernment ibisithumele amapama socha cha abantu bese kusifa abantu abathile bese kubizwa international community bisingenela bese kuthiwa khona khona kukhulunyiswane kufonywe uhulumende obambeneyo umnumzana uChamisa la yasengena laphana usengena laphana la yasesiba ngumuntu onjani ngomunye wababusayo lanxa ekadedliwe. So yikho okufunayo kuphela yisi strategy sakhe lokho kokhetho ku forget abantu besisc abalandaba lakho.
Hello ke ngumnumzana Angliston Sibanda ocubungula izombusazwe ubeqoqa ecingweni le studio 7 ekobulawayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivote.
Umongameli Emmerson Mnangagwa usekhuthaze amadale omthethwandaba ukuba abophe labo abenza inkohlakalo njalo labathengisa izidakamizwa. Okuningi asikuzweni kumlondolozi Ndlovu intatheli indaba izindaba eStudio 7 eseHarare.
Umnangagwa wenzela inkuthazo embuthanweni wokuvulwa komthethwandaba kamantshi emzini owe-Epworth eHarare esithi okwenza ukuba izigilamkhuba ziqhubeke zisanda yikuba kwesinye isikhathi kaziphiwa izigwebu ezilingana namacala azo.
Let us continue to foster.
Aga siqhubekeni silamadale ethu alwisana le nkohlakalo.
Inkuthazo kaMnangagwa iza ngesikhathi kuphume uhlelo lwemifanekiso yefilimu eyedokumentari elezigaba ezine emsakazweni kamabona kude we-Al Jazeera eveza ukuhuquluzwa komnotho weZimbabwe ikakhulu amatshe aligugu ayegolide athengiswa ngemali eningi kwamanye amazwe kodwa inzuzo yalomsebenzi ingabuyela esikhwameni sikahulumende kodwa inothisa abantu abalutshwana abasezikhundleni zobukhokheli kodwa ingcitshi kwezombusazo zithi kuningi akakwenza uMnangagwa ukuze atshengise ukuba ngempela uzimisele ukulwisana nenkohlakalo. Omunye walezi ngcitshi ngumnumzana Liberty Dube.
Kumele uhulumende abone ukuthi kuba lemithetho eqinileyo kulabo abatshontshayo kulokuba belokhu bebotshwa bebuyela ezindlini yikho kugcina kudala ukuthi ukutshontsha kusuke kube kulokhu kusanda kusiya phambili.
Esinye isakamuzi se-Epworth umnumzana Francis Masetsa ngomunye owamukele ngenjabulo ukuvulwa komthethwandaba wase-Epworth namhlanje.
I-court namhla ivuliwe i-judicial court ibile sikhathi nje isakhiwa kodwa ke umongameli welizwe ubuyile wazovula okusemthethweni. Hayi ngithemba ukuthi kuza sinceda sibili lapha e-Epworth ngoba indaba eziningi bezisiya e-Rotten Row kumbe e-town.
Umongameli uthi njalo ukuvulwa komthethwandaba o-Epworth kudalwe ukuba sebenanzelele ukuthi zilutshwane indawo ezitholiswa amacala eZimbabwe ngakho ke uhulumende wakhe uza kusa imthethwandaba le ebantwini ngokuvula eminingi elizweni lonke.
Idale elifanayo lezafakwa eCoudry Park kobulawayo lasemkoba eGweru emtsheke emashingo esakhuva nedankamvura laseglenola nebudiriro eHarare.
winner should be speedily established.
Abuhlangothi olwe Judicial Services Commission bathi baqoqa ukwakha eminye imithethwandaba endaweni ezihlukeneyo zelizwe ezifana lasemizini egoqela iCountry Park koBulawayo, imikhoba esegweru, esakuva lasedakamvura, emtare, emavuko eGlenora, eHarare, njengendlela yokuthi imithethwandaba ifinyelelwe ngabaningi ukuba bengabhekani le ndleko ezinkulu zokuhambisa besiya imithethwandaba. Ngimele isithu 7 seHarare, ngimnondolo Zindlovu.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leNews Daily lodaba lokuthi isiphathamandla seleMelika umnumzana Robert Scott oke wafika eZimbabwe usekhuthaze uhulumende ukuthi alungisise ugwalo lwabavoti i-voters roll ukuze ukhetho lungabi lempumela esolakalayo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi kulowesilisa ogongode ugogo wakhe ngogodo waze wafa eMtoko. Lundoda ubikwa esuke waya egangeni lapho azilengise khona laye wafa. Okwamanje sengilichiya izandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Kuti Zimbabwe vele ku obviously akula president hlezi ngitsho intilizwe lakala president konke bantwana mfazi kuyatshontsha konke ngamasela kodwa uthola umuntu egijima ethi zanu PF ihamba phansi ngenyawo elambile engadlanga. Why ungafisa ukuthi ilizwe lilunge? Usebenze uthola imali, usebenze uthenge lokho ngelakho, usebenze uthenge inkomo, usebenze ulobola umfazi, usebenze uthenge ibhayisikili nonto ukuhlala uholiswa njalo nje. Why ungafisa ukuthi ilizwe lilunge uhole lawe uyethenga ibhayisikili, uyethenga itennis? Ngoba lo muntu omqambela amanga vele lisela uyazitshontshela ugcwalisa indlu yakhe, uyazitshontshela ugcwalisa imali phethe yakwamazwe. Umnyanga kwaseqeda igoli delizweni kodwa wona uthola isenti ogawulela abaqatshiswa amanga behlupheka betshontsha inkomo zethu. Ogawulela uzobe ethi mnyangagwa batshontsha inkomo zethu, baphiwa amatrak ukuthi ehambe zulu indawo yonke emakhaya la baqeda inkomo zethu amatrak abogawulela. Cela lisihloniphe bogawule. Umnyangagwa alitholi uto uqamba amangulambili uvuke kusasa utshontshe inkomo zethu ngoba uyalamba uyahlupheka uyashokola. Fisi ilizwe ukuthi lilunge, usebenze uthenga inkomo, usebenze uthenga itennis, usebenze uthenga ibhayisikili. Awulazo lezo zinto uyahlupheka la gawuni labo Joseph Chuma konke ivula abantu bezana uPF.
Yalibonani, salibonani Studio 7. Hayi, siyajabula ukuza imlayezo yenu Studio 7. Ngilamake Studio 7 seMpumalanga kule South Africa. Eh, kulo mama Lord wasuka ku MDC usekuzana uPF. Lo mama angabo sijwayela lo. Yini la ikhuluma irabishe njalo? Sorry ukukhuluma leli gama. Eh, yini la ikhuluma? Yini le yatiyenzwe ngumnangako? Yiziphi izikolo akukhuluma ngazo? La maklinika ezibhedlela akukhuluma ngazo? Yiphi imigwaqo akukhuluma ngayo? Eh, yena uma wasuka ku-MDC angakhulumi kubi ngokuthi yeye kwenziwa so kwenziwa so. Indaba ekhuluma ngantu wangumfazi onjani njani kanti? Eh, vele abafazi banjalo ngasuka endodeni sekukhuluma enye indoda kubi. Eh, akulalutho olwenziwa yigovernment, akulalutho olwenziwa. Yiphi yena into ayiboni right eZimbabwe? Uzositshela ngomntana kuthi use-America. Ma ku-right eZimbabwe, e-America ufunani umntanakhe khonani? Angabo sijwayela kubi lo mama lo. Eh, asifuni ukudlala thina elizwe, anje usadlala yena. Eh, kunjalo ingakho asuka ku-MDC kathi ezomzo zokuthatha ku-MRP khonani. Akazazi ukuthi ufunani elizwe, usijwayela kubi. Yiphi imigwaqo ekhona eZimbabwe? Yiphi amaklinikhi asebenzayo le mithi eZimbabwe? Amatitsha kabaholi but ubhizi utshela abantu i-nonsense yodwa. Abo sijwayela kubi thi.
Ngibingelele ku-Studio 7 ngabe njalo kuphila abasakazi kanye labalaleli ngezindawo lapha abakhona. Ye, thina esintwini sakithi sithi sobohla amanyosi. Lapha ngizama ukuthi ngichazele abantu bezanu PF ukuthi nanzo ke gawule Joseph Chuma lapha elikhona nabomama lowo bekhuluma kuthange lana ethi bheka i-Beit Bridge, bheka imigwaqo. Kodwa ngithi masilalele i-news lana bayakhala ngomgwaqo wasefolosi kwehlukene. Uzowalinganisa wathi ma usiye Harare ungathi uya kwelinye ilizwe, ma usiye efolosi uya kwelinye njalo. So bantu bezanu PF lina lithini ngakho lani bantu bakazana nje phezu kwaloko okuvelayo okuthiwa imali yahuquluzwa lithini ke khona lapho bogawule? Sicela ukubuza kini njengoba lina laya ezikolo zokuphikisa liyaphikisa lile lisemba phansi lithi konke ku-right. So lithini ke manje manje mase kuvela le documentary ye Al Jazeera esiveziwe ukuthi nampa bahuquluze endi baphuma kanye khona ezandleni zezanuphefu lithini ngakho lisalala pho lapheli khona bantu abadala kumba kusalaleki seliphonga ukuthi ha okulempondo akufihleke emgodleni sokuphumile nanko ke so ebantwini bakithi thina esiphansi ku ground force bantu bakithi nansi zanuphef sokulungelo lakho ukuthi wena uzikhethele ukuthi uvotela bani kambe ungabe usayivotela izanuphef senza kanje asibambaneni bantu sike sifundisane ukuthi izanuphef akulanto ebiza sisiza ngayo ngoba okufanele isize ngakhona yakuthatha yakuchapaza yazidlela umnotho waseZimbabwe hluphekile akuvotelwe linye ibandla elingenza utshintsho lobungcono ebantwini bakithi sekelane lezanuphef ngiyabonga.
Zihlobo zami ze-Studio 7. Ya, umnyaka lowu kuzaba ngumnyaka ozaba unzima kakhulu sibili. Mina ngokubona kwami nxa sikhangele sibili kuhlelo lolu olwama-election kwazi unkulunkulu kuzaba nzima. Ye, yiyo impendulo engayitsho linjani babantu ngamilingomo nabanye abasakazi nje eZimbabwe lapha thembe uJehova kunzima
njani linjani. Studio 7 abalaleli bonke endanes channel khulumani lapha sekhesi emadopo ngizwe ubuhlungu indaba yenzakala elipane abantu bayakhala bulawa amandebele kuthiwa ngamadesk kambe bantu bebemathebelele kambe shuwa sikwanile yini sikwanile sibhizi sisebenzela izalo.
Salibonani ku Studio 7 basakazi labalaleli salibonani lonke kuzindawo zonke sibonga abasakazi Studio 7 umsakazo wenu osethulela izindaba. Mina ngingena lapha ku Studio 7 ngiyadinga Studio 7 ngidinga abantwana bomfowethu abantwana laba bazalwa unina kwakuthiwa ngumanyoni bazalwa ngama late 80s kusiya ku 90 endaweni zeJocholo Gwayi umfowethu wayele nickname othwa uNdevezwo. Umanyoni lo ukhangelelwa ukuthi ngani kuthiwa wayesuka endaweni zeLubimbi kumbe emzola ufolomani wabe emsebenzini beseJocholo kwakuthiwa uNdevu something like that sengiyalibala libizo lakhe kodwa wayengusibanda ufolomani wabo kuthiwa ngumgelandevu kuthiwa ngumgelandevu. Abantwana laba siyabadinga ngumfana lenkazana ngikhuluma ngabantu asebekhulile nxa bengabe belalele bangangithinta ku 077619 5288 kumbe bangene ku WhatsApp ku 0775654983. Siyabadinga Studio 7 okhulumayo ngobaba Mangena abantwana laba siyabadinga sicela ukuthi i-audio le idlalwe mhlawumbe bangayizwa ngisenyama endlovu.
Nanzo ke izinto okumele kukhulunywe ngazo indawo yakithi lapha ngakhumbula ngathi ngifika ke mina ngebhasi babekhona bebaningi impela abantu bakithi abajikile laphaya abajikile ngabatshela futhi ngenye into sekukhona omunye othi understand ukuthi khona omunye owakithi osebenza kuthi awumanje badwa akasifaki ngani ngimtshela ngithi player system i-system esezweni lethu inzima la bakhona impela abantu bakithi abasebenzayo laphana abaqashini bakhona abasebenza abaqashini kodwa njengamanje abantu I think angazi laphana besekunamaviki amangaki bekufukela khona bejikise emnyango ufike utshele ukuthi awufakile isemfono ufuneka isamfono ufike utshele ukuthi awufakile lokhu nalokhu na into nje ezingenamqondo ngicabanga ababejikile laphana ngababona siyemajiji lamadoda amabili ade siyemajiji ajikisele isifonyo kothiwa isifonyo asifakile liseni izulu kunzima baqinisele yizi izinto esikhala ngazo lezi okuyinto yakithi kumele babatshele into ngeyabo hhayi ukuthi uma kuza into kuthiwe no le lokunjeni i-andabani into yakini kumele uyithathe uyibambe ibe ngeyakini njengoba kunje bayajikiswa ngempela abantu bakithi lapho ke baqinisele ngakubona ngisekhaya kwajika abantu abaningi kakhulu futhi kungasuke usuku lokuqala ukuthi dala sijika fuke kuthiwe isifonyo usifakile jikise into ey'ningi nje bazifuna ezingenamkhondo bayajika nse dala benakini nalaphayana abantu.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, kulo wesifazane oleminyaka engamachumi amabili lasitshiyagalombili 28 odubule abantwana besikolo sedolobho leNashville abathathu labanye abantu ababili laye wadutshulwa ngamapholisa. Ilizwe leMelika liphakathi kokukhala njalo ngodubo lwemibhobho esetshenziswa ukubulala abantu mahlayana. Kolunye njalo udaba, umsekeli kamongameli weleMelika unkosikazi Kamala Harris ophakathi kokwethekelela eleGhana ukhangelelwe ukufika endaweni lapho abantu ababethengiswa khona besiwa eMelika ukuyasebenza njengezigqili eyaziwa ngokuthi iCape Coast Castle. Umyeni kankosikazi Harris umnumzana Harris uza kuya hlola ibhizimusi yabesifazane eyokupheka iziwiji zamachokolethi ngendlela yokuthuthukisa omama. Ngemva kokuhlangana labesifazana eGhana kusasa, unkosikazi Harris ukhangelelwe ukulubhekisa eTanzania njalo uzafika laseZambia. Kubikwa kasoze alugxobe eZimbabwe. Ukuhlaziya uhambo lwakhe, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lo mnumzana Innocent Ndibali, umkhokheli webandla le-EFF Zimbabwe.
I-America ayizake ifisele i-Afrika kumbe yenzele i-Afrika into enhle. Bazokhangela ukuthi yini enye into abangayenza wenzela ukuthi i-Afrika i-continue isiba ngaphansi kwabo. Iziphi ezinye izinto, including ama-resources ethu, umnotho wethu, abangawutshontsha ukuze bekhulise umnotho wabo. I-America ngayise-Afrika vele izokhangela okunye abangakuthatha. Akula nto yokuthi bazokhuluma ngedemokrasi, bazokhuluma ngani. Idemokrasi ku-America itsho ukuthi Afrika kufuze ikontinua ihambisa ama raw materials to i-America, ihambisa yonke into to America. Idemokrasi, idemokrasi itsho ukuthi umuntu omnyama akufuzanga ebe lomhlabathi, akufuzanga ebe le-land. Yikho nje bafaka ama-sanctions eZimbabwe. Yikho nje engafiki eZimbabwe, not because of i-democracy, but because of indaba yomhlabathi. So thina hayi vela siboni njengeqembu le-EFF Zimbabwe ukuthi kuzasizani i-Afrika ukuvakatshelwa i-America under u-Deputy President uKamala Harris. Asiboni vele into nje esimotshela nje isikhathi.
Siyabona njalo ukuthi unkosikazi Harris ukhekhelezile ilizwe leZimbabwe, njalo kuningi yini leZimbabwe liza kukhutha.
Ukhekheleza nje iZimbabwe kungenxa yomhlabathi, ngoba umhlabathi wathathwa, uthathwa from ezandleni zamakhiwa amalutshwana, unikwa abantu abaningi abamnyama abangama-Africans. Even ekhekeleza, mina vele njengeleader ye-EFF Zimbabwe angiboni lutho olungasiza kumbe okuzayenza ukuthi iZimbabwe ikhuthe kumbe ingatholi lutho. Lapha akwenza uvakatshela nje ama-puppets abo, abantu abayenza abakuthandayo. Abakatshela abantu abayenza abakuthandayo. Yibo abafaka ama-sanctions, so vele babe bezodinga neZimbabwe.
Lo ke ngumnumzana Innocent Ndibali, umkhokheli webandla le-Economic Freedom Fighters Zimbabwe, obexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7 ekobulawayo. Isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sonke, kodwa singakehlukani kesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Ukhetho lwebandla leZanu PF lube labantu abaningi abaxakaxe amavoti abo. Kungakusitshoni lokho, kodwa abanye bathi lanxa kunjalo abamabandla aphikisayo bayasolwa ukuthi abaziqoqanga ukuze bathathe leli xesha banqobe kukhetho. Silugqiba ke lapha uhlelo lwalamhlanje olivalelisayo. Igama lami nguChris Gande, ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama.